Isimo sendlala sikhulu kakhulu ikakhulu kulabo abasakhulayo abantwana lokho okuthiwa yi-child hunger. Lanxa kukhona ukudla osekufinyelela ebantwini okuvela kuhulumende lokuvela enhlanganisweni ezizimeleyo akukeneli lokho kudla kusesekulutshwane kakhulu. Ngakho ke isaqinile kakhulu indlala isabalimaza abantwana okuyinto elimaza ukukhula kwabo lokho okuthiwa yi-standard growth ibuye njalo ilimaze ukukhula kwengqondo zabo. Kugcine kusenza ukuthi bangakhali phezukolo lendaweni ezihlukahlukeneyo okuzadinga ukusebenza kwengqondo ngokuba ukudla isikho kokukhulisa nje umzimba kodwa kwakha ingqondo kuyihlakaniphise njalo. Ngakho ke nxa kungazuzakali kuyamlimaza umntwana esemdala angasenelisi ukondla kahle abantu bakhe ngokuhlakanipha kwengqondo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi uhulumende lalabo abanye abalokudla bafinyelele ngokuphangisa ebantwini basize abantwana.
Ukudula kwezinto kumbe ukonakala komnotho ungathi kulomthelela bani kuloludaba?
Kuyancedisana lonyaka ukuswelakala kokudla lokudula kokudla. Ukudla eZimbabwe kuyadula kakhulu. Ungakhangela indlela iWorld Bank lezinye inhlanganiso eziveza ngakhona ukudula kokudla emazweni ahlukahlukeneyo. Sihamba phambili njengelizwe leZimbabwe. Ngakho ke lanxa isimo sisihle, lanxa sivunile, ukudla vele kuyadula eZimbabwe nxa kuqathaniswa lamanye amazwe. Kuyinto edinga ukulungiswa yona leyo. Kanti ke lonyaka okwenze kwaba nzima kakhulu, kwaba lukhuni, okwedlula lokho esikujwayeleyo yokuthi ukudla kuyasilela vele. Nxa kusilela ukudla kuye intengo yakho iyakhwela. Ngakho abantu abavunanga kabazuzanga lutho, kanti ke lalaba ababe belayo imali kabakwazi ukuthi bakuthenge ukudla ngoba kuyadula. Kodwa kuningi labantu futhi kugcwele ubuyanga kabenelisi ukuthi bakuthenge ukudla. Ziyancedisana ke lezo zinto zenza impilo ibe nzima kakhulu.
Uphenyo olwenziwe yiZimstars luveza ukuthi isabelo seMathebeleland North yiso esilabantwana abanengi abehluleka ukukhula kuhle ngoba beswela ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba. Kuyini okungenziwa?
Indlela yokuvimbela ukungakholi ngendlela efaneleyo lokho kuthiwa yi-standard growth ukuthi kube lokudla okwaneleyo okwakha umzimba. Nxa sikhuluma nge-food security kasikhulumi ngokuthi kuhambe amasaka lamasaka omumba amabele. Kakwakhi mzimba lokho, kudingeka kube khona konke okwakha umzimba. Ngakho ke labo abancedisayo uhulumende akumele akwazi ukuthi umuntu kadle mabele wodwa, angawadla agcwalisa isisu kodwa umzimba usale ucikizeka usifa kungabi lalutho olumsizayo. Ngakho ke okudingakalayo ukuhambisa ukudla okwakha umzimba kwanele umuntu adle ngendlela faneleyo, ikakhulu abantwana ngoba bayalimala kakhulu ngokudla okungenelanga kumbe ukudla okungakhimzeni.